Ngemva kwalezi zinto, uJesu wakhetha abantu abangamachumi ayisikhombisa. Kulabo abantu ababemlandela, wabathuma ngababili, wabathuma ukuthi baye lapho ayefisa baye khona. Wasesithi banengi abangakezwa nguNkulunkulu. Ngakho celani kuNkulunkulu athumele abanye abantu abangakhuluma ngoNkulunkulu lapho abangakezwa ngaye khona. Wasesithi lapho engilithuma khona kulabantu abangalilimaza ngenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu. Lingafika khona balamukele, hlalani khonapho. Lithi ukuthula akube khona. Likhulume ngoNkulunkulu, liphilise abagulayo. Lapho abangalamukelanga khona, lithathe ukuthula kwenu, lithintithe uthuli ezinyaweni zenu. Liqhubeke likhuluma ngoNkulunkulu. Lapho abayamukele khona izwi, bayamukele mina, bayamukela lo Nkulunkulu ongithumileyo. Labo abayale izwi, bayale mina, bayala lo Nkulunkulu ongithumileyo. Basebekwenza konke lokhu laba abangamachumi ayisikhombisa. Babuyela kuJesu belokuthokoza ukuthi imimoya emibi iyabalalela ngegama likaJesu. uJesu wasesithi kubo, lingathokozi ngalokhu ukuthi imoya emibi iyalilalela ngegama lami, kodwa thokozani ukuthi likhethiwe liyathandwa nguNkulunkulu.